amaphephandaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle kutshengisele phela ukuthi uhulumende yena akalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike fanele sakhuluma lo wezecharathi amapholisa uCharles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amaphosta asozali chaye asozali ethu sele asozali bonke savumelana njengabantu abadala sazwisisana uka kodwa wakulethe kusenzakala uponyathi lo okhona le wasitshela khonokho amapholisa engali chaye abengali bophi lezinto ezinjalo bazifuna kusenzakala more often uthi abona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city regime i-regime ekhona kube president emasondlanga wegovernment abafundi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview lojwana mamombe ongu-MT okuthiwa wayi-abjectwet mistake bona basebebaya.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abjectwayo. Asele kubonile okhulunywa uChingadube bengikhumaza uChingadube ngesaradela uChingadube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe international. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no abantu laba bengabe lokhu bekukhuluma le ntathelo izindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isisibanzi. So sebeyalisa manje intathelo izindaba ukukhuluma labantu laba. Abantu laba bafuna ukukhuluma bafuna ukuzitshela ukuthi yini okwenza ngalayo bafuna ukuzitshela izinto abazibonayo. Betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo ukhonsena iZimbabwe yonke. Nxa u-MT eya-abjactwa echaye kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment, what more ordinary citizen of Zimbabwe?
Sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba namhlanje kuhambe njani?
Emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitokisini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabizayizwa ngeTuesday next week. So hayi belokhu yonala phakathi kuzeiziki elilandelayo ngolwesibili.
Hayi, kukhona yini ongafuna ukukungezelela?
Mna engingafuna ukungezelela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi intatheli izindaba singaxoxi singaxoxisani lamapolisa endabeni lezi zokuthi nxa sibotshiwe sezama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana. So kufuze sihambe lathi edali iphosa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapholisa sizwana. So kufuze intathethi izindaba zikhanisa indaba lezi edala. Umuntu abe ukuphile oyabe kutshayile kumbe iphoyisa nelikhulu uGordon Mathanga simhambisa edala labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi kuyenziwana kodwa indaba seziye edala ukukhulumelana akusebenzi.
Lo nguLeo Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhudo edolobheni lakoBulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo, sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngeke ngavakatshela siyahlolisisa kuWhatsApp emabuthweni lapha lephelandaba. Ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha bakha khona amanzi kukhanya ngantho kuyabe kuhlangene lesuwa. So lakhathi esisikhuluma nje kezwa kuhle. Njalo olunye uDube sithe saluthola ukuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona apha edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence. So sokusiba ke lohlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe lamanzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolile yawahlangene lengcekeza zabantu.
Njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki, bathini abantu ngakhona lokho, njalo ungasitshela ngamafithane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esingi?
Idorobho lakwaBulawayo le water shedding schedule esho ukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours. Ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki. Ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours. Ngezinye indlela nxa kuyukuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babe bezawathola for 12 hours, nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours, kwezokusenza i-24 hours leyilanga elilodwa. Kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi wona lawo afiki ngesikhathi kumbe vela ngafiki. Ungathatha izindawo ezinjengabomganwini, indawo ezinjengabophumula old, ophumula south ezicasileyo even omagwegwe, ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vela abantu babe besakhelela. Laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi, so literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from le water shedding the 144 hours. Kusithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi. Yebo, kungabe kuthiwa kulohlelo lwebhawuza, but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele. Nanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize, iyabuya ngemva kwesikhathi kwezindawo icinisa ibuye kusuka, abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni.
Siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le-coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe i-World Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhotabhota khona kukhanya kugeza izandla for 20 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamashumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ucina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zicina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadamu kuphela amathathu abalisa insiza mefe iNyankuni leMtshabezi. Wona lawo ngamadamu asesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeka evalwa ngendlela avalwa ngayo, ubhano lwe-COVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. UMasuku owemathetheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omndeni munye emathiya abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. UMasuku uthi lumonakalo suthiye iningi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ithefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba izakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesifanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotham Viki Zonke Sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. USibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma esemathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalomonakalo.
Besilapha kuphela leliyani viki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka ke futhi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu. Aziqinise izihlobo, zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kungumunye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo. Kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi, sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lula. Ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni, ayilula le ndaba.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala ukuze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakalile. Kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwa kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakalile. Kungenzakala ke ukuthi ngeviki leli elizayo parizansabisi. Kodwa bonke abantu abalapha bayesaba kathisi. Akula muntu ongachiya ukudla ekhitshini avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala. Abantu bakhululeke. Saqhubekele phambili bephila impilo.
UMnumzana John Magutsha okhulume eMLA Mall yakwesiphanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalomonakalo behleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu. Nakathesi kuzisa ubuhlungu. Okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezila kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Hayi kuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2 nesithi ngisakhangela abantu abangu-2 ngingcwabe futhi lo muntu. Hayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
UMnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela ngilala amandla okuthi ngiyiswele ukuthi ngingathini. Ngaba konke lintemenkeni iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane omeredijima uthi.
UMnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSpanda uthi isigaba semathetheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaziki kuyona le ndawo yakithi emathetheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela nzuzu ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USpanda uthiye umkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba bantwana ukhohlizwa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kanye lodade wabo uRumbizayo athumele umbiko enduduzo kunina.
Mama, qina, qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSpanda kanye lezakhamizi zamathetheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Nimele umsakazo weStudio 7 ngisemathiya emathetheni. Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane nilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kambe luyasebenza na. Sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eye-Women of Zimbabwe Arise, iWOZA.
Udaba le-lockdown lolu singakhangela njengenhlanganiso ye-WOZA sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown siye bemukele imibiko eminingi e-domestic violence. omama bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa ebefika abaphenduse ngabasizanga iningi labo. Okuphoqelele ukuthi wena inhlanganiso isini singenele sibone ukuthi kwenzakalani. Batshayelwe lawo ngoba batshaywa ngomkabo, amapholisa ngabavikeli. Esingathi ngogogo izaluka sezigugile, zifuqe emalayinini ziyewelale. Amapholisa nje abhekile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babashaya izikoroni ukuthi bathenge leyo mpupu ayithengisa emkambeni omnyama. So mama i-lockdown nje njengoba mama kayisiphathanga kahle, siloku hlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sehlukuluzwa emashophu mungasi siyathenga, siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi le 9 days ngingela amanzi, ngiqamele ithanka yamanzi yamagwekwe ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zagcina sezilamanzi lawa amanzi zingalawo. Liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka siyadinga amanzi ezibhoraneni. Lapho ekufika khona kungabi le-social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sihlushwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo. Solunjani udaba lwamagetsi, njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi amakhebhulu zebetshontshwa, kodwa bebezama ukuthi bawavisele. Uncedo wathi siliphila ngalo kuhlobo zethezi ukuthi i-diaspora kalisalithole ngoba nabo bavalele lapho abakhona, abanye balahlekelwe ngemisebenzi. Ukudla kade kubuya kuvela kuboTswana lakuSouth Africa, kanye lemithi ayathi itholakala kayisatholakali. Lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuyafinyelela edolobheni, esinganazi lamhla ka-16 April khona bakobulawayo, kula bantu abatshayayo kakhulu, abanye badatshelelwa iy'ncwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawo amaphilisi, betshaywa ngamapholisa la ngamasosha. Batshaya amapholisa atshaya la bantu kwa-Hyper, ko-Pick n Pay, ku-Hepatitis, bathi khona bona abakwazi ukubala izincwadi. So iningi lala bantu kwakungomama abatshaywayo. So umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka, izikolo zivaliwe, abantwana endlini bakhala ngendlala, bakhala ngalokhu ngalokhu, utshona labo ubabhekile, akulamanzi akulani, izambuzi-ke kwenzakalani.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye?
Isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisana u-Section 86 lo-87 nokuthi khona amalungelo ethu alimithiwe, amanye athethwe. Asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzelele kwamanye amazwe, isikakhulukazi South Africa, kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla. Thina lapha kuphonga ukuthiwa lockdown kwaba ngumuntu zibonele, bese sinanzelela khona ukuthi khona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho. Yona le i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni. Mina ngihlala only about 700 meters from isibhorane. Kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakethi bekule vikoroni, kuchaye vikoroni kulayiniwe khona. Kube sekubuya amanzi e-City Council ayibhawuza, ibhawuza iyabuya e-terminus, ibuye e-club ngalibele Salvation. Nxa ifika vele khonapho iyabiqede maybe 2 days or 3 days ingabuye, ibhawuza ye-City Council le. Abantu abafuna amanzi bachaye vikoroni. So ekutshengiseleni baka-expose, kuyafanana lekuthengeni impuphu yivikoroni. Kazibuze ukuthi kungani betshengisela. Bengabe betshengisela ngoba bethanda ukutshengisela? Hatshi, batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo, abakwesabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafika kuthuli kwafela ezindlini.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnomzana Evi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association.
Omakala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakala ezidolo lapha. Ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo. Ungazubhode ezidolo ezincane lezinkulu kawuyitholi. Ibiya itholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket. Kodwa namhlanje ayisatholakale njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenze njani akucaci kahle. Isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama hours nyana isiphelile sebeyivuthile abantu abanengi abayifuna bangayitholi. Nga ingasatholakala ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast, kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulanjwa ngayo itiye njengoba izithebo lempupho kuhlupha kangaka. Manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga, kuse bengadlanga, sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sithebo kwatholakala leyo mpupho. Impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso, idinga ukuthi ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali. Kodwa ayisiyo yodwa le mpupho kwayona, kulamalanga kayitholakali, sekutholakala yona le super refined kuphela. Ubunzima buyabuya bucina busiya phambili.
So na isisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubo esimangalisayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isisindo sedola siyaphela, iya isibalula nxa uqathanisa le randi kumbe imali yaseMelika la kwamanye amazwe. Ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyawa kakhulu lonyaka, ukuwa kwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama-20 lama-$10. Ngokuba nxa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotes aphezulu, isisindo sayo siyehla. Kanti ke nxa uyitheli sibanenge ebantwini, wenza lokho okuthiwa ikungeza i-money supply, kwenza izinto zidule, yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo. Ngakho yikho esihlangana lakho, iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo, ukuthi ezinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela, kuyabe kusisho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma-1000 into namhlanje engafiki 800 iyawa kakhulu imali. Iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo. Kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe. Isisindo siphiwa yilokho okuthiwa yi-confidence, consumer confidence ne-business confidence. Kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho, kudingeka i-political confidence kumbe i-confidence ku-political system, ku-governance. So uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende, bethembe amacebo akhe, bethembe ama-policies akhe. Nxa bengathembi, siyatshintshe namhlanje ame ngalindlela, kusasa ame ngalindlela, kusho kuba lula ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi. Nxa bengayithembi imali, isisindo sayo siyawa. Kusebenza kanjalo vele.
Izikolo ke ubona ngani zizavulwa yini ngesimo leso sikhona ese coronavirus?
Izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini. Uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini. Ukhulume kuphela ngokuthi form 4, form 6, lo grade 7 ibabaza qala ukuthi baye esikolo. Kodwa usuku lwakhona kalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile. Kuyadingeka i-social distancing khona esikolo, kuyadingeka ama-sanitizers, kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo. Konke lokho kwakukabi khona. Uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha bagqoke kusasa inye kanjalo ngendlela efaneleyo. Ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona. Abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi. Kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo, sibone sekugcwele i-coronavirus kuyonke indawo. Ngakho kumele ukuthi kusiyavula izikolo kule ndlela yokuthi kuvikelwe abantwana, lababalisi, labazali, ngoba umntwana ngayithola komunye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini.
Hayi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu bantu bakithi. Sicela lihlale livikelekile egciwaneni le-coronavirus. Liyabulala. kuqala gezani izandla kuso sonke isikhathi lisanitize lenze i-social distancing ye 1 meter ukuthiyelana izikhala libone ukuthi nqa lithimula lithimulele endolwaneni kumbe etishini lilahle lilandele konke likutshelwa lihlale ngkhaya nqa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo
lo ke bekungumnumzana ephidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuvikezana. Ngakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus osekuvangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane le-coronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba namhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili. Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicathangelwa ukuthi sivangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.